soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 31 Mphalakazi 2021 ngiphathelise Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngithi ubulawayo ulahlekelwe kakhulu sibele ngumuntu adesiphekela njalo ekhatsha izizalwane zikamthwakazi. Sizobuhlungu sibele njengedorobho kodwa umoya wethu ududuzekile lapho inzalo yakhe abantu abakhe besithi bona bazaqhubekela phambili ngevision.
Izakhamizi zakobulawayo zibuye ngobuningi zathi gwaqa i-amphitheatre. Sizovalelisa usomabhizimusi obedumile waleli dolobho unkosazana Beauty Ngofu.
I-government isizama nge-last minute ukuzama ukufeza promise yabo leyayo ukuthi by end of 2021 bazabe sebekwanisile i-herd immunity target kodwa kuyehlula and sonke besikwazi lokhu ukuthi vele soze kufezeke.
Umunicipala waseHarare usungule uhlelo lokungena emphakathini ehlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokubahlola ukuthi balalo nalo bahatshi leli gciwane. Uhlelo woza Friday. Namhlanje silegambo legxile kumdumo werumba elizibiza ngokuthi sukuma sihambe sebhumani super sounds. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zakobulawayo ezigoqela iziphathamandla zikahulumende, inkokheli zikamunicipala labosomabhizinisi babuye ngobuningi bathi gwaqa i-amphitheatre bezovalelisa unkosazana Beauty Mpofu. Umampofu ube ngusomabhizimusi wendawo zokudlela edume ngokuthi kwesisb kitchen. Ubekwe namhlanje emangcwabeni awe-Lady Stanley Cemetery kobulawayo. Ngenhlelo yezindaba ye-Studio 7 uyezwa Richard Sibanda usethulela lolu daba.
Iningi labakhulume emngcwabeni kaSisB baveze ukudabuka kwenhliziyo besithi lokhu yikulahlekelwa okukhulu kukabulawayo njalo uzosala elesizungu. Ubathi ntambo waleli dolobho unkosikazi uJudith Ncube ngomunye wabakhulume kulo umngcwabo. Umsekeli kaMeya okobulawayo uKhansila Mlando Ncube uncome uSisB ngemisebenzi yakhe ekobulawayo.
Ngithi ubulawayo ulahlekelwe kakhulu sibele ngumuntu adesiphekela njalo ekhatsha izizalwane zikamthwakazi. Sizobuhlungu sibele njengedorobho kodwa umoya wethu ududuzekile lapho inzalo yakhe abantu abakhe besithi bona bazaqhubekela phambili ngevision ngoba uSisB was creating employment for our people. And ukudla kwakhe kwakuphakamisa kakhulu.
Okhansila sikhululekile moyo ka-17 ephumula kobulawayo ugcizelela amazwi kaNcube.
Njengomama ngizwa ubuhlungu ngoba umama uSisB ube yintombi ebisebenza njalo ikhangelele ukuthuthukisa ubulawayo njalo ikhangelele ukuncedisa abanye labo ade sebaqhatshile. Engumama njalo otshengise ukuthi ukuba ngumama uyanelisa ukusukumisa isigaba sakho ubulawayo ngokudla nje ukupheka isitshwala esilobunono lokudla kwesintu okuqakathekileyo.
USisB wanikeza isicoco lemivuzo eminingi ngenxa yesiphiwo sokupheka. Okwaba ngumongameli upresident weZimbabwe National Chamber of Commerce umnumzana Obed Sibanda uveza kulahlekelwa kwemuli yabosomabhizimisi.
Ubulawayo ulahlekelwe kakhulu not only ukuthi ube ngumuntu opheka kuhle kodwa ulahlekelwe ngokuthi ube sengumuntu ekade abantu bekhangelele kuye ukuthi bafunde kuye ebhizinisi lebhizinisi. Futhi uSisB was an inspiring heroine. Ukuthi abantu abaningi babengamnanzeleli babemthatha njengomuntu ophekayo kuphela but thina esasingabalayo ukuthi siwazi far much better.
osezana Patience Masuku osebenze lo SSB okwesikhathe side layo uveza ukudana okukhulu.
Ngizibushonga kakhulu ngokulahlekelwa ngumama yimi udirector imento. She was everything when in Pilo. I worked with umama for almost 10 years. Ni waitress, onshusa lapho, mabe head waitress, mabe supervisor, mabe marketing manager wakhe. Umama brought me up to where I am today.
Umampofu ubhubhele esibhedlela seMatadei ngolwesihlanu oledluleyo ngemva kokugula kwesikhathi eside ehlutshwa ngumkhuhlane wezinso. Uthiye abantwana bane, umfana oyedwa lamantombazana amathathu, njalo abantu bakhe bathembise ukusebenza bemanyene beqhubekisela phambili imkulu yakhe yokudlela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umasipala weseHarare usungule uhlelo lokungena emphakathini ehlaba abantu ijayiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokubahlola ukubana balalo nalo bahatshi leli gciwane. Lokhu umasipala uthi ukwenza ngehloso yokuzama ukufinyelela inani elidingakalayo ukuvikela abantu kulo mkhuhlane i-head immunity. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo lwensuku ezintathu luqale ukuqhutshwa mhla ka-29 Mpalakazi njalo lwagqitshwa lamhla. Lamhla bebesemavinkilini awe Gulf Complex esilindweni samabhasi aya eMthare emzini weMbare endaweni eyaziwa ngokuthi kusemapranga emzini weHighfields lesilindweni samabhasi endaweni ebizwa ngokuthi Jerima emzini munye. Ngaphambilini benelise ukufinyelela indawo ezigoqela emavinkili emzini weGlenview 3 eyakho Samuriwo eMfakose ekuwadzana 5 Estrata Avenue emzini weAvondale endaweni yePomona Quarry eHeathcliff kanye leinye eyaziwa ngokuthi Bamadzimai Ellen. Osaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli sikamunicipala weHarare umnumzana Innocent Ruwende ulandisa kabanzi ngalezi nhlelo zabo.
In a bid to achieve herd immunity and bringing services close,
senza lokhu sizama ukuthi sanelise kufinyelela lelo nani elidingakalayo ukuthi kuthiwe uzulu elizweni uvikelekile i-herd immunity.
Kodwa uzulu ogoqela umnumzana Junior Moyo uthi osekusenziwa ngumunicipala kwakumele ngabe kudala kwenziwa.
I-government isizama nge-last minute ukuzama ukufeza i-promise yabo leya yokuthi by end of 2021 bazabe sebekwanisile i-herd immunity target, kodwa kuyehlula and sonke besikwazi lokhu ukuthi vele asoze kufezeke. Ngakho lokhu abasebekwenza nge-last minute abantu bezama ukulungiselela ukungena umnyaka omutsha, njalo abalento eziningi engqondweni yabo lokhu ukuthi lakho belandelelana le-target ze-government esizaziyo ukuthi vele azifikeleki ayike iku-west isikhathi sethu.
Uhulumende akasakhulumi ngalolu daba aluthembisa abantu ukuthi kusiyafika emaphethelweni awonalo umnyaka ilizwe liyabe selilenani elidingakalayo labafika phose izigidi ezilitshumi 10 million loba isilinganiso sokungamatshumi ayisithupha ekhulwini 60% ukuthi kuthiwe livikelekile i-herd immunity. Uhulumende wayethembisile ukuba kwakuzoqhutshwa inhlelo ezishiyeneyo ogoqela ukuya ezikolweni ukuyahlaba abafundi, ukuya ezilindweni lapho kugadelwa khona amabhasi lokunye okungasaphumelelanga konke lokho. Okwamanje bengaphansi kwengxenye yenani elidingakalayo asebelihlatshiwe baliphindwa kabili leli jekiseni ukuthi kuthiwe bavikelekile ngokugcweleyo i-herd immunity. Sebesedlula kancane izigidi ezintathu 3,129,823 asebelihlatshiwe okwesibili leli jekiseni ngemva kokuba abedlula inkulungwane ezithoba milion 2,8,040 belitholile ekutshoneni kwelanga layizolo. Kuthi asebelihlatshwe okwakuqala sebesedlula izigidi ezine 4,118,635 ngemva kokuba abedlula kancane inkulungwane eziyisithupha 6,394 belihlatshiwe ekutshoneni kwelanga layizolo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Abebandla leMDC Alliance banikeze ukudla kubalandeli babo abaswelayo ikakhulu abakhubazekileyo lasebekhulile abayizakhamizi zaseGwanda. Obethi Ncube usipha lolu daba.
Ekhuluma emele umkhokheli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Jamisa, uSenator Siphiwe Ncube uthe ibandla lakhe likhathazekile ngendlala elihlasele uZulu elizweni esidale ukuthi iningi lingajabuleli kuhle ikhefu lekhisimusi lelokwamukela umnyaka omutsha.
Sigcwalise isifo sikaPresident akade khangelela ukubana abantu ngaba badle ikhisimusi kodwa abasayidlanga ikhisimusi, sebeza kudla ini inye. Siyakubonga ke lokhu ukubana akhumbule abantu abaphila kuloneli lizwe elinzima kangaka, ukubana nxa kudliwa kudle wonke umuntu, kungadli abanye abantu basale belami.
Unkosikazi Jane Dewa odabuka kwathi 14 eKwanda South uveze injabulo enkulu ngesipho asitholileyo.
Ngibonga lesipho engisiphiwe nguPresident wami uNelson Chamisa. Ngisithi mkomana ngaphindi and ngingathabe kakhulu ngesipho esinje. Ngibe ngingacabangela ukuthi ngizathola into ezinje. Siyake siwabona mahamba kodwa sikaze siwabona enje.
Okugcizelelwe ngumnumzana Msindiswa Mpofu okavule isitri enendeni eGwanda North.
Ngiyakuthokozela kakhulu isipho lesi. Angikwazi ukuthi vele singambonga njani. Sasithemba ukuthi labe lempilo ende aqhubeke azizwe lomlando ukuthi abantu siyakhala sifisa ukuthi ngabe nguye ophambili ofukhokheleyo.
Umnumzana Justin Majalo lilunga le-National Executive AMDC Alliance uthi baningi abantu ababhekane lendlala abakhubazekileyo kanye lezalukazi lamakhehla baseGwanda abangaba ngamathumi amathathu baphiwa ukudla okugoqela irayisi, ithukela, amafutha okuphekisa, iflawa kanye lendumba.
Kulokho kulutshwana bona laba abalutshwana abakhethiweyo bamela bonke abasemumeni ofana lawo nalowo. So yiyo ikhisimusi ethe sizolipha yona namhlanje.
Okungamanga kuhle komnotho weZimbabwe kanye lokuqhamuka kwegcona le-coronavirus kudale ukuthi beduma ikhisimusi elonyaka. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Unkosazana Gugulethu Masuku oyisifundi se-Upper 6 e-St. Columbus High School ohlala emzini weKhilani koBulawayo unikeze isipho semvunulo yabesifazana nxa besesikhathini lesepa kumantombazana ahlala eKhilani Squatter Camp ngenhloso yokuthi bathole labo ithuba lokulondoloza ukuhlanzeka njengoba limpahla izibiza intengo ephezulu kakhulu. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Iningi labesifazana abesenelisi ukuthenga imvunulo yokusebenzisa nxa besesikhathini ngoba intengo yayo ingeneliswa ngabaningi, okubangela ukuba iningi ligcine liphila nzima ngesikhathi besemfuleni. Unkosazana Gugulethu Masuku uchaza isizathu sokupha imvunulo yabomama kumantombazana angamachumi amahlanu eKhilani Squatter Camp.
Ngile 18 years lapha ngilande ukuzodonata kwabantu abahlala kwi-informal settlement eseduzane leKhilani. Ngilanda amankazana specifically ngizobaphathela sanitary way so that they have, because these days sanitary way emashop isidula. I-package ekade ngiyilungisa bekule pad lesepa, kwenzokuthi amankazana akwanise ukuzilungisa bengela trouble.
Induna yeKhilani Squatter Camp umnumzana Tony Ndlovu wamukele ngenjabulo isipho lesi.
Hayi, kushilo namhla sibili, hayi siyalwemukela kakhulu ngoba yilo lijabulisa ebazalini ukuthi abantwana baziphatha ekukhuleni wabo. Mme ngabe lobuchapha yibo.
Uthandekile Ndlovu omunye wabathole isipho semvunulo uthi ubevele esephelele ukuthi uzothini ngalesi sethekeli senyanga zonke esilanda abesifazana.
Isikhathi sisidalwa ngedwa ngoba ngingatholi indlela kobana ngiziphathe njengomntwana oyinkazana, bona ngingazithengisela umzimba wami lokuthi ngikhule kuhle. Abantu abadoda bengadlaleli kimi, uzangceda ngoba sengitholile amathesi okubana lami ngingasebenzi ngasengenle kuphila ukuthi babadibethi ngaselawo amathesi lesi sikhathi.
Onakekela amantombazana eKhilani Squatter Camp ngaphansi kohlelo lwe-Sister to Sister olukho ekhokhelwa iNational AIDS Council unkosikazi Nompumelelo Dube ubonye kakhulu isipho lesi
phanele abantwana ku 10 to 25 ngibanika ulwazi ku SRH ngibafundisa ukuthi bazivikele njani ukule abstinence ukuthi baphuze ukuye emacansini nokuthi bazivikele njani njalo nxa kuwukuthi sekwachatana nomuntu ongubaba ukuthi uyabefuna ukumbamba kumbe umdlengula akwanisa ukuthi azivikele njalo akwanisa ukuthi abe nomuntu oyi-1 akwanisa ukuthi akhulume laye akufakele secret nxa uhlelo lanamhla mbona ukuthi uzamphathisa ukuthi information embanika yona izafanana futhi lawena le abazayithola namhlanje okunjengisa abantu abami bazabe bekwazi ukuthi into engibatshe engibafundisa yona ayangibafundisa ukuthi ngokwalapha kodwa kodwa kuhlangene nje izimbabwe jikelele njalo kulabantu ababakhumbulayo njenge-ejona le encane
amantombazana alitshumi lanhlanu athole isepa lemvunulo yabomama engabanceda inyanga ezimbili okulethe injabulo kwabaningi ngoba iningi alisenelisi ukuyithenga emavinkilini ngenxa yokukhuphuka kwentengo abanye sebephila ngokusebenzisa esebenza kaningi loba nje kulodubo lwamanzi ngoba kumele ihlanjwe ihlale ihlanzekile amankazana amaningi awezimbabwe njengawo wonke emhlabeni jikelele asethomba esesemancane njalo akenelisi ukuzithengela imvunulo yokusebenzisa nyanga zonke abanye bagcina besebenzisa izichibi ezingahlanzekanga okugcina kudala imikhuhlane okwamanje ezweni imvunulo yabomama iqalela kumadola amathathu kusiya phezulu ngesizathu sohlonzi lwawo ngimele istudio 7 isekhilani kwabulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Ulayito kulamhlanje sikhangela emuva unyaka wonke umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden wele Melika ukhulumisane lesowabo weRussia uVladimir Putin ngocinga izolo wamxwayisa ubana engabokuthi yathumbekele Ukraine njalo atshiya nemicabango yokungena ngodlame kulelo lizwe ngemva kwenyathela lakhe lokuthumela amasotsha emizweni yase-Ukraine ukukhulumisana kwabawelaba ngolwesibili kulinyanga njalo kuza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu phakathi kweMelika labangane bayo abakumanyano wenetho yeRussia phezu kwalolutaba uPutin nangabe lakhe icele ukubikwa yithe izijeziso ezingethulwa ngelemelika labangane balo zingahle ziqabule ubudlelwane leRussia obuvele kunjengentengo abantu abaningi bebelokhu betheleka namhlanje enkonzweni eSt George's Cathedral edolobheni le-Cape Town kwele-South Africa ngelanga lesibili lokuvalelisa nalo Archbishop Desmond Tutu owayedume ngokusola umbuso womncindezelo wokubandlululo kwe-apartheid uTutu obukuyisonto ubekwasasa umgqibelo abezomvikela bakwele Sudan badubule babulala abantu abane izolo abakade bephakathi kwabantu abatshengiselayo besona lomhluphini wentambo zombuso ngenyanga ezimbili ezidlileyo lelo lomsebenzi ngenkulumo yekhulumanisa abantu ezingeni ezitalajeni zitshengisela kusona lombuso wokuthi zinganaki iziqondiso zokuhlala ezindlini ezethulweyo ngabezomvikela laba Kwezemidlalo, umnyaka 2021 ubungekho muhle emdlalweni wengibuqu njengoba eleZimbabwe lilahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu ababe ngabadlali lababe yinkokheli yalo mdlalo. Intethelezi zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukwedlula emhlabeni kamongameli weqembu le-Highlanders uNdumiso Gumede sekuvuselele izilonda enhliziyweni zabalandela umdlalo wenguqu ngoba sebebaningi lo nyaka osaziwayo abadlale indima ezitshiyeneyo ekuthuthukeni komdlalo elizweni abathethwe ngumdlali kuthe kuqala umnyaka wadlalela amaqembu abalisa ele-Acadia kanye lele-Cape United u-Anthony Kambani wedlula emhlabeni kwathi ngenyanga kanhlangula kufika abadlali ababili abadlalela iqembu le-Dynamos abaphinda njalo baba ngabaqeqeshi uMishek Chitambwa kanye lo-David Mandikora ngontulikazi kuphuphe uSteve Kwashi owadlalela iqembu leZimbabwe Saints waphinda waba umqeqeshi olodumo esebenzela amaqembu abalisayele Black Aces kanye lele Cape United. UJoe Mugabe wangukapteni weqembu leCape United ufe ngenyanga kaNcwabakazi njalo ngenyanga efanayo okutshone uErnest Maphepha Sanda. Wadlelela iqembu leHighlanders beleCape United waphinda njalo wakhokhela iqembu leHighlanders engumgcini zihlalo. Yona le inyanga kaMpalakazi umdlalo wenguqu ulahlekelwe ngumkhululeko Dlodlo owayengumgadli weqembu leHighlanders. UKennedy Sibanda owayengumnikazi weqembu le-Eagles kanye lo-Isaac Nema owayeyimvimbi yeqembu leDynamos. Kusenjalo wawukaziwa ukuba uGumede uzabekwa nini njalo ngaphi loba nje udade wabo uCephe Khulu Fuyane ethe yena umuyi wayevele watsho ukuba ufuna ukubekwa ekhaya kibo enyathi. Ngolunye udaba olumelana lomdlalo webhola, imanager yeqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors Wellington Mpandare uthi iqembu leli namhla liqale ukuzilolonga liselizweni laseCameroon.
Tomorrow we'll have two.
Kusasa sizaphinda njalo sizilolonge kabili ekuseni lasemini. Mhla zimbili kuzibandlela sizadlala umdlalo wokuzwana amandla. Umdlalo ebesiwuqokele iqembu laseCameroon awusacaci kumbe sizawudlala ngoba sasivumelene ukuba sidlale mhla zine kuzibandlela. Manje bona sebesithi bafuna ukudlala lathi mhla zintathu.
Uqhubekela phambili uMpandara wathi imbangela ukuba abeCameroon bebefuna ukusebenzisa inkundla abazadlalela kuyo umdlalo wabo wokuqala mhla kuqala umncintiswano we-Africa Cup of Nations. Kodwa inhlanganiso ye-Confederation of African Football ithe abangeke besebenzise leyo nkundla sekusele insuku ezinhlanu ukuba imidlalo iqale. Umncintiswano we-AFCON ukhangelelwe ukuqala mhla ziyi-9 kunyanga kaZibandlela osiyafika emaphethelweni mhla ziyi-6 ngenyanga kaNhlolanja. Iqembu leZimbabwe okwamanje linabadlali abali-10 lathi 9 kwele Cameroon njalo abanye abahlanu abadlala phetsheya kolwandle bazafika mhla zine kuzibandlela. Iqembu leZimbabwe likuSpires sikaGroup B ndawonye leMalawi, Guinea kanye leSenegal njalo lizadlala umdlalo walo wokuqala mhla zili-10 lapho elizadibana khona leSenegal. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo imuJoseph Njanje.
Umhlelo Woza Friday ngokuliviki sileqembu eligcine umdumo oyerumba elizibiza ngokuthi Sukuma Sihambe seBhumane Super Sounds. Lona-ke liphethe idlaladelalo elitsha elilesihloko esithi Idlozi Elikhulu. Untshongameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Lidlala telesukuma sihambe lesithathu njalo lilengoma ezisithupha nango umkhokheli weqembu.
Sanibonani emsakazweni okungimelayo ngiphumzani Nyoni okhokhelela iqembu lesukuma sihambe seBhumani Super Sound ehamba naye uzivusiso Ncube. Kanti ngokuzalwa sizalwa ngasenkayi kwesikhobokhobo endaweni eseBhumani.
Mamela uzwe namhlanje madoda sivuselela madoda ethandweni. Umusizo lo esizokhuluma namhlanje madoda ungakwenza usasalele muva.
Amanye amadlalati aleli qembu agoqela elakuqala elithi umuntu omnyama kanye lelesibili elilesihloko esithi tshintsha impilo.
Thank you.
abathanda ukuthenga idlalate balithola ngapi?
Ukuhlala sihlala eSouth Africa, inumber esitholakala kizo ngu 0843977607. Ezinye zithi 0618065798. Izinumber esitholakala khona, sixhumaneni khona lapho.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Siyacela kakhulu uxhaso lwenu, isapoti yenu, ukuthi lalele sisapota njalo, sithenge umculo wethu ngendlela efaneleyo. Sikubonga kakhulu balandeli bethu bomculo wethu Rumba.
Liphuma ke enkundleni iqembu lesukuma sihambe seBhumane Super Sounds ngale.
Kalela abafana othikisane baba labazukulu bakho abangazange bakubona baba, ungasenani baba, sizodanela emculweni.
Zizovalelisa nalo somabhizinisi obedumile waleli dolobho uNkosazana Phinti Mpofu. Umasipala waseHarare usungule uhlelo lokungena emphakathini lihlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokubahlola ukubana balalo nalo bahatshi leli gciwane. Kuhlelo Woza Friday namhlanje besilexembu eligcweleyo umdumo werumba elizibiza ngokuthi Sukuma Sihambe seBhumane Super Sounds. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nefratelis Jeremiah and City libe lempelaviki elijukela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalugcina kulo mnyaka ka-2021. Selibonga ngokusisekela kwenu ngalo mnyaka
Oselivalelisa ngupraxis Jeremiah ngihle ngithathele lithuba ngimele umsakazo weStudio 7 lokulifisela umnyaka omutsha omuhle obusisiweyo oka-2022.